Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonitshi uJob Kala akasenelisanga ukubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asinaqiniso ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi usihambise emasiko. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi uKala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcinisihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Tradfair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sokulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcinisihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala, ongumeli wezengeza West edalela ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ikhungakhunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of this constitutional right, it's a deprivation.
Okwenzakalayo lokhu kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba we-Magistrate Court lapha eHarare eRotenro. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuthisi abaguquke ngayo. Bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala, hathi eBikita loba eMashingo.
UMnumzana umhlonitshi uJob Sikhala akasenelisanga ukubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asinaqiniso ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi usihanjiswe emasiko. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi ngicela ukuthi sikhale ungapi ba bazondile bafisa ukuthi ni kube le justice ngakho ke njenge MCC thina siyawuthotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosi khaya ngathi ipolitics sesezigqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandisa kuhle ujobsicala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma la njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduko eziningi akula fyweli akula magesi xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ngama-social goods kumbe nxa uhulumende wangena ngokudlamudlamu athetha ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumende onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okutenda imashinja nefungano kwamaita pano kuratidza kuti solidarity sesihlala kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonuna kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ithi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli seZITF uNkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo. Izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kulemihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelele ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Miner Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela eChina, eKenya, eSouth Africa, eSouth Korea kanye leZambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, okusugqitshwa ngomdlalo we-golf ebulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abekhansile yakobulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini Inketha, Ingubo Yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili ukuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekhansile yakobulawayo uNkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa kwempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi namuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system i-stabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, sinanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le-Magwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzelela njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwana. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapho esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers imota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowsers lawa futhi lawa asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku uhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama-boroughs akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi nsuku amagetsi ahamba kusho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapho abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasisele emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sokuvandalize kusho ukuthi ilokishi yonke ayisathola amanzi. So ezinye indawo sezi-affecthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lo phathwe ngendlela ephambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke nkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yeBulawa Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhulu babhenta abayifunayo kumbuke into eyifuna ukuthi angaxokozeli kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi namuhla ekuseni namaklinisi asaplayiwe private or council schools asaplayiwe ngamanzi namuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini kuyini okwenze batsho njalo insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bezingasaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazithole eziphezuzanyama. I-council vele iyasaplaya elithi ama-things abo abanawo esikolo amajojo abo.
Abantu bona amanzi bawathatha ngaphi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esanda kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwaziyo ukuthi na kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuzawuhlambisa ngabijana so kuphele ngawani. Angathi bevula sobavule ngawani yonke indawo kawani. Kuyaqaduka amanye amaphandle bayefuna bavule mjambijana ukuthi amanzi akhave indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of progress ukuthi silawo amanzi kathesi. Kade sini kumkhuma so simile la yini manje beyi pauses ze save ye kade nimile la izakamisela yini mele ukuthi izizo supply ngamanzi kade si pauses sisukile ethatha khona amanzi sisizwe ya into lo uthwa zapheka late but ikhizo ukuthi okunyanga ithi na amanzi esebuyile people debate is better of the lutha manje ngaba ngabe khona total isona la uthi azabambana ngeza zase endlini yakho namhla iphezulu ndlala lapho sibe khona engekho esecela ukuthi pauses wasifisa part of it engelengela manje.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Wayisikhrithelwa ngiphela ngokukhina ngidlo kusevisi lokuyana izomove to be better thing. Ngibona kuyakuyawesa udivani ngabeyikhrithelwa nibe ngcono kuzaba ngcono. Ngoba kuza iza nepressure ebantwini nakumabhoze akhona kathesi kuza iza ipressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi okokudla okokupheka lokunye?
Ukuthi uphela ibasebele nanto yobathengzismart ngeke ngisho siliphinde ngakhupromisa kangako kanti abantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo mazogeza bazabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyileti. So kukhona kuba usuzo ukuthi usuke kamanzi oflasha but kodwa nga kulodube elizweni uma kulodube ukuthi luthile luza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hayi ke ngisho kunomehluko ngoba yamtu mehluko njengamhla mbunomehluko onke abantu ayinto yamhla balushala ulakula njani ulakula ngesandi last week. Umehluko ukhona silinga ubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuthiwe kubulalise abantu abangamashumi amabili nantathu abagoqela abesifazane abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba yeWorld Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni leNew York. Abantu befolile emigwaqweni yeManhattan bephethe amaflag. UMayor Bill de Blasio weNew York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Ngohlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bhilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBhilithani. Umnumzana Dube uchasisele untungameli inkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho laphetsheya kwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangene ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sihlongoze sikwenze kube into eqakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesitsho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho. Ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andivani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza nabo babe lenjukuju. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethole ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into, kulahleka ulimi, kulahleka amasiko, kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali, umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lomuntu ufana lembewu elahlekileyo. Yingakho nje sikuthatha kube into eqakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu njalo ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babekwazi ukuthi lakusasa noma babevuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani lapha vela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini. Kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi sinesilothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kwehla ngokuba njalo.
UZulu ungamtshiyela wapha amazwi Dube?
engabatshela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisisho nje simema abantu ukuthi sondelane bantu bakithi sizohlanganyela kulomcimbi oqhakathekile kakhulu ukuthi ngumcimbi othi ayibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo abantu bebukalanga noma bavela kuziphi indimi noma noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu kuthiwa ngabakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi kuthiwa abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazobakwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani vanhu vakankwedu sedzelani mose huva gulu helele la swika musigwilile hule hapi mugwilila hule ndiyani no mumusi la xikalanga chenyu a ni tivona kuti u ya pono akatongomuka mangwanana akatongonohoha lukuta gomwenu esiya kukwelukuta kupfukikwa nembudzi ngati milikeni vakalanga tisingagwe tisinga tuke hama dzedu tisinga tuke vataka vakidzana navo helo huva gulu la swika tova tiri ku lidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatiwo kwatiri tosene tiri pantuzwe vukalanga nehuva lebukalanga gathering tiboka kwazvokwazvo
lowa ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane abenhlanganiso zamakhopha-ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemisebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhululekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intatheli zindaba yiThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhla ka-6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe umnumzana Tapiwa Mfurutsa uthi lokhu kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abathethi ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe
so ukuqilibezile
kodwa nibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo bezimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaxoxana ngendlela enhle ukusungula ama-cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama-cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kutshumi nje kuphela kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama-cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekhopha enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOs. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika kunkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayi ke sikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlangano khonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.